Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalipuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 3 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na khona kule mbiko yokuthi uluhlu lwabavoti i-voters roll aluhlelwanga kahle.
Nxa ukuqilibezela kungazange kuphele, abantu bengakhululekanga, i-voters roll ingekho, kutsho ukuthi vele ukhetho lwakhona luzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona.
Abathengisa izitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex.
Vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama vendors, isize lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CPD edrobheni.
Sizaliphathela le ndaba ezivela kwele Melika.
Abantwana abanakuba violated, udlwe ngulwa, or being abused in any other way.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Gambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na nanku uluhlu lwabavoti i-voters roll luthiwa aluhlelwanga ngemfanelo, njalo kulamagama abantu abangelazithupha. Abamabandla aphikisayo bandise ukukhalaza ngemva kokwethulwa kwempumela yokhetho lanxa impawu zokuthi ukhetho aluhambi kuhle ziyabe zikhona phambilini kwalolu khetho. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo ethi Mbatshelu isiveze amagama amaningi ale nombolo zesithupha ezokuzibazela ezilakho kusetshenziswa ukuqilibezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Ukuthandabuza izathandabuzwa vele impumelelo yakhona, futhi izafana lazo nalezi zihlala ziku, ngoba nxa ukuqilibezela kungazange kuphele, izinto zingenziwanga ngendlela, abantu bengakhululekanga ukuthi bakhankase, i-voters roll ingekho, kutsho ukuthi vele ukhetho lwakhona luzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona kumbe ukusolakala okukhona, ngaphandle kokuthi kuze kuvuleke i-democratic space ngendlela ecacileyo, yikho ukuthi kungabi lokuthandabuza.
Kukhona ukuthi amabandla ezombusazwe engangeni kukhetho ngenxa yokuthi into kazihambi kuhle. Ukubona njani wena khona lokho? Linyathelo yini elimele lithathwe ngamabandla aphikisa?
I-voters roll izohlala iyindaba esegudini ngomva kokhetho, ngoba vela ikaze yahamba kahle kusukela ngesikhathi sikaMgaba. Kubonakala sengathi isetshenziswa ngendlela yokuthi abayiba baphethe izintambo zombuso baqhubeke belokhe bekhonapha. So yona leyana into yalana nxa ingazange ilungiswe iza kuba yiproblem enkulu kakhulu. Kodwa ke mina yake ngicabanga ukuthi abantu ukuthi bakunqobe khonokuthana, ngabe even ingaze yenziwe njani i-voters roll, abantu basukume bebonke bavote ngendlela yokuthi bafuna bona laba abantu abayenza i-voters roll ngendlela lo baphume embuso. Yikho kumele ukuthi khona uzula kwenze khona, ngoba ukukhala ngayo iminyaka leminyaka ikugcina sokusiba yilokho abathi tired story or narrative ngesingisi. So kumele ukuthi ilungiswe khona phana ukuthi abantu uzulu njaka suku mathi sesidinywa sisala ndaba lokuthi voters roll ikhona kumbe ingayikho, kodwa sesisala khona lokho ukube lokho sibuswa ngevoters roll manipulatory and stuff.
Siyabona ukubana sekulembiko esiphumile embali ekhomba ukubana uluhlu lwabavoti voters roll ayihlelwanga kahle. Wena ubona njani lokhu? Akusoze kube yiyona indaba egudwini ngemva kokhetho.
Inyathelo elokukhalala ukhetho ngaba linyathelo elihle kakhulu. Elihle kakhulu kodwa lidinga abantu ababambene ukuthi bengathi asithi abaphikisayo bethi siyakhalala ukhetho bonke bakuvuma. Manje uhlupho ukuthi kulabo somathuba ukuthi lingathi kasibenzeni khona omunye uvuka efuna ukuthi ayiphatheka kube nguye. Ngoba ukukhalala kusebenza kahle nxa ufana lokuthi nxa ukuthi ukhala lokudla. Yabona nxa ukhala lokudla kumbe ungumuntu obeqakathekile kuleyo ndawo abesekhala lokudla. Kuyabonakala ukuthi ukhala lokudla lokhana kuba lento esingathi khona kuba lesisindo. Manje uhlupho lukhona khathesi nxa yamabandla ephikisa evele engaqinanga kahle ebuthakathaka. Ukukhalala kwakhona akubi ngendlela ewell coordinated. So kungenza ukuthi vele nje kube lithuba lokuthi abanye bahambe bayekhontesa bese kungathi kunika illegitimacy kukhetho lukhona. Kodwa nxa kungavume kungenzakala ukuthi bonke bathi stay away mbona ngathi ungabe kuyimessage enhle kakhulu engaba lesisindo futhi.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ocubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abathengisa ezitaladeni kobulawayo bathi bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex lapho abazaqalisa ukusebenza khona kusukela ngenyanga ezayo kumbe ekambimbitho ngendlela yokwenqabela ukuminyana phakathi kwedolobho. Unkosazana Debra Mgasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, uchasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lokujabula ukuthize ngoba ngesikhathi se-COVID-19 labana kukhulunywa kuthiwa sidikhonjise i-CBD abantu kabayithengisela ezindaweni zabo lapho abahlala khona. Sithi council lathi thina we-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo ye-city council saphiwa lekuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market esenkulumane complex. I-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors isize lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edrobheni kodwa behodise. So sile market ethu enkulu kakhulu eyiye sithi singayikhangela ngo-2023 ezanceda kakhulu abayiba ama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahambi uma ngomude semalokitshini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale besiyahoda. Sikhangelele ukuthi vele leyo market siphelile khona February March. So ngibunye thina isizithi ngapha njenge-informal sector e-BVTA hayi siyathaba kakhulu ngoba sile plus kukhona lokho ama-vendors ethu labanye ama-producers bazathola izindawo zokuthi bethengisele bewodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kube le-congestion okungasuke kuba i-cost kakhulu ekuhambeni lokuvukeleni loku behamba uma ngumuti ozayenza ukuthi bedinge lezi nqola lani baze behode eduzane bethengise.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansile yakobulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le city council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akulalutho abasithembise lona, akula sibili sizintandane sizihlalile sizoda sichova sizoda sisebenza njenge-informal sector ngaphandle kwakhona nje ukuthi council ibambane lathi sayikwanisa ukuthi sinikeleni sakwanisa ukuthi siyakheleyo market. Kodwa okunye loko ukuthi singathola noma sithole usizo okwakhathesi kakula lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kula lutho angalwenza. Akuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi besithembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe amapentsheni akuphumelelanga kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo. ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwenza ukuthi nxa sisiba lelokhu sibe formalized sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndawonye njengalezi ezihola ezilamapaisley kodwa kuphumelelanga sizesikhangela njalo lakhona okokurejista ama-companies kule ndaba leyi esegudini ekhulunywa ngama-PVOs lama-trust ukuthi kathesi uhulumende asavumeli ukuthi abantu berejiste amakhampani abo kumbeni berejiste abafuna ukukwenza njengenhlanganiso bebodwa so ngokunye lakho okuzanqabela okuzayenza ukuthi abantu bebuyele emuva abantu bengakwanisi lokuthi berejiste amakhampani abo bengakwanisi ukuthi berejiste njengama-trust sokulo mthetho lo omutsha ozavunywa nguhulumende osegudini olokhu khulunywa ukuthi sokumele sihambe sonke singene under sifole under uhulumende khona kukuningi okumele sikwenze sisodwa so ngokunye lakho osokuyenze ama-programs ethu yehla kancane kungasaqedakali kungakhanyi labangani bethu bona laba abasinika izimali zokuthi sithuthukise amabhizinisi ethu lokuthi sizame ukuthi senze njani labo sebeza kwehla ngoba bengazwisisi ukuthi uhamba njani.
Hello ke ngukhosazana Debra Mgasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Elebotswana lithi liyakhathazeka ngokuhanjiswa ngabomalayitha kwabantwana bokuza abasuka kulelo lizwe besiya eZimbabwe kumbe kwele South Africa bengela maphepha njalo bengahambi labazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye beZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa umalayitha ukuchaphisa abantwana imingcele ukungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Ugatsha olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana olwe-immigration lukhiphe umbiko wokukhumbuza uZulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube le ncwadi ezeneleyo ezinikeza abahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumi samapholisa kwele Botswana umzana Niye Bagali uthi izehlakalo zokuhanyiswa kwabantwana bengela abazali njalo bengela ncwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda kudlula kubanjwe imoto ebeyisuka kwele South Africa lubhekise eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengela maphepha aqondileyo okuhambisa njalo kungela bazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe kakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitha ochaphisa abantwana imngcele. Umnumzana Nqabutho Mabena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabomalayitha bengelazincwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa amapassport abantwana kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe seSouth Africa ufuna ukuthi adlale labo iKhisimusi kumele avela budget aba-apply amapassport a-applyele logogo kumbe lalogcina abantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Umabhena wethu ungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyukuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe amapassport ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyukuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitha bengela ama-passport.
Esinye isizalwane seZimbabwe ehlala eGabron umzana Dumezweni Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni walokhu kulakho kwafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni mabesindle bona njengomzali ungikho eduze so kuningi kungenza abantwana balakhuba violated udlwe ngulwa opinga abused in any other way bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakala endle
ele Botswana lithi lizaqhubeka liqinisa umthetho wenqabela ukuhanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni i-child trafficking yona eqhela umhlaba wonke jikelele kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayona le nyanga ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabo inhlanganiso yamazwe aphetsheya owe-European Union kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane bezimbabwe bathathwa besiwa kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi inkokheli yezombusazwe yathembisa ukulandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni lezimbabwe ngoba abanye abantwana betshiyiswa isikolo uzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophulwa kwemithetho e-child labour ngingumqondisi dubo wendaba ze-studio 7 ngisehabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele isiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukela ngenjabulo amazwi kahulumende weZimbabwe awokuthi uzaphathisa abanamaphepha weZimbabwe exemption permits asephele umsebenzi ukuthi baphenduke ekhaya. Uhulumende uthi uzaphathisa izizalwane zeZimbabwe ngokungazibhadalisi umthelo wempahla zazo i-customs duty. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulamadoda ayisithupha abotshiweyo ngemva kokugqekeza endlini kasomabhizimusi wakwele West Khwekhwe bantshontsha imibhobho emihlanu. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ndivuka njani maZimbabwe amasisondela ku-2023 sesondile lapho sikhangelela khona ukukhululeka njengabantu bakweZimbabwe sokufuna sisebenze kanzima sikhiphe likhulumende asilamsebenzi sizihlalele emakhaya kakulanga ukuthi umsebenzi ngithi umsebenzi ifawula kuphela ifawula kuphela abantu bakweZimbabwe sebephitha ngokuphila bebulalana usize kungakanani ngenxa yemisebenzi bebanga khona ngale besemagodini bebanga yena phansi esibebhedini bayabulalana ngapha singephokot 15 kwizezithuba aqhumana ngankhanda umuntu ofu aqhunyelayale ngendaba amagrathi ligodini. So abantu abeZimbabwe asizameni ukhipha lihulumende kusela ihulumende encindezeli uhulumende ngelamsebenzi.
Studio 7 yabingelela abasakazi labalaleli bonke. Hhayi ngimzwile ubaba ethi yena usemidlands isangoma siyamtshela ukuthi ubukhosi buyeza emathebelelini. Hhayi angimphikisi kodwa ke thina nje MRP ubukhosi obugoqeli obusihlanganisa lamashona lamandebele asisabufuni ngoba busehlule ukuthi siphilisane lamashona. Thina sesibhekane lobukhosi bethu singumthwakazi kuphela ngoba lokho wazama uJoshua Nkomo ukuthi esihlanganise lamashona kwathola sekuthi amashona asihambela ubuqi ibambana labelungu besibulala ngegugurawundi ngalokho hayi sanelisekile ngamashona ukuthi kuyabusa upresident wesindebeleni asikudingi maye busa lo president esihlanganisa lamashona hayi siyabonga asikufunda kubona lokho thina sithi phambili nge-MRP phambili ngokuphuma eZimbabwe thina sifuna upresident ozasimela siyimthwakazi asilandaba lokuthi lindebele likalanga litonga linambia lisuthu lixhosa kodwa kuphela maye ngwangapha kwakithi komthwakazi hayi siraiti sinjalo. Ngiyabonga
ngithathele liphuka ngibingelele bonke abasakazi be-Studio 7 bonke intatheli zethu ze-Studio 7 labalandeli abalaleli bonke abestudio 7 lama-citizens wonke abasapota ukubana elizweni lethu kube lenguquko. Ngokhulu kankunzi lo ngilifisela umnyaka omutsha lonke uNkulunkulu aligcine zonke izinhliziyo zethu nxa sithandaza ngophelufu ebusuku. UNkulunkulu asincede sonke sibe lelayithi lokuthi silwise uSathane oselizweni lethu simnqobe. Ngathi uNkulunkulu lonke angaligcina lingene kahle emnyakeni omutsha. Sithandazeleni inguquko sonke lapho esikhona ngendawo ngezindawo. Sithi nxa sithandaza sicele uNkulunkulu ukuthi asincede sinqobe uSathane ophethe ilizwe lethu. Ngokhulu kankunzi ngiyabonga.
Happy New Year! Happy Christmas! Studio 7! Siyathaba kakhulu ngosithumezela inews. Sicela kulo mnyaka ka-23 ke lisizame kakhulu ngenews ezobuqotho. Siyacela ngathi selesikhalalelana ukusinikeza inews. Singogogo
elelo kustudio 7 linjani. Happy New Year wonke umuntu. Happy New Year laphana inkosi Mgcinele lina bongeni lonke laphana lidathekisa kithi elithethe lindaba ezimnandi laphana. Ngithanda ukubonga kakhulu intatheli yethu entsha laphana umama ugena kakhulu indaba ekuthela sinikeza zona eminyakeni edlulileyo. Libe lo mnyaka omuhle inkosi isigcinele lina. Ngiyabonga ngathanda ukuba
salibonani wasakazi labalandeli be-Studio 7. Angeke kuyanda kakhulu ngamazwi ngithi njengoba namhlanje kumhla ka-1 January okutsho ukuthi emavikini amabili alandelayo izikolo ziyavula. So ke siyazi udubo lwezikolo ukuthi ezikolo kuhamba njani. Besicela nje kuhulumende ukuthi eke nanzelele kakhulu mayelana nge-school fees. Lapha ngigxile kakhulu nge-school fees ngoba i-school fees njengoba mina ngikhuluma labantwana abase-boarding, abantwana laba ishi umntwana ubebhadala 4300 eyedwa kodwa bathe bevala izikolo kwaba le-report ethi khona ma bevula izikolo kufunaka imali yakhona isikhuphukile isiyi-6900 okusho ukuthi vele siyi-7000. Kambe lake lakubona ngaphi khonoko ukuthi kuthiwa kule school fees esikhuphuka from ku-4000 sisiya ku-7000? Lake lakubona ngaphi khonoko? Kunjalo abantu kuyazakala ukuthi kabasebenzi itsho bona ababakuma-diaspora emazweni anjeabo South Africa, Botswana basemazweni nje ngegama kuphela kodwa vele i-90% yabo laba bantu kabasebenzi. Asisebenzi kahle kahle nje ngitsho njalo kodwa ma uhulumende ezakhuphula imali ngalolo hlobo kambe kuyabe kuchaza ukuthini khonokho? Kumbe sokuyindlela nje ukuthi abantwana vele bengayi ezikolweni? Sicela nje ukuthi lele sikhulumele uhulumende ke inazelele into naleyo. Ayikho yiloko zinifizi engakhuphuka isuka ku-4000 iyefika ku-7000. Kunjalo amaticha bayakhala ezikolweni. Angiboni ukuthi amaticha bona ma bekhutshulelwa imiholo yabo bayakhutshulelwa ngalolo hlobo othola ukuthi umuntu ukhutshulelwa nge-3000 same time. Angaze ngikuzwe lokho mina, angaze ngikuzwe kusenzakala kwezinye indawo ukuthi kuthiwa i-school fees yakhuphuka ngabo-3000 kumbe ngabo-2000 something. Sicela uhulumende eyinazelele kakhulu into naleyo, eyehlise i-school fees. Kayehlise uhulumende i-school fees sibe phansi kakhulu. Abantwana nje bekwanisa ukuthi befunde i-school fees be affordable. Kwenza ukuthi noma ngubani bekwanisa ukuthi efundise umntwana. Siyacela kakhulu lokho.
Studio 7 linjani bazali bami? Ngiyalibingelela umsakathixo ndifisela inhlanhla kulo mnyaka esingene kuwomotsha ukuthi uNkulunkulu ngaye siba lani izikhathi zonke. Okhuluma ngosibanda kwelelizana lapha emnyango lobuhlungu kakhulu ihlobo zami ngoJobu Sikhala lokho evalele ejele engelacala ontopo zakhe yagula. Lokho kuzwisa ubuhlungu shuwa. Ngikwazi ukuthi uNkulunkulu uzizwa nina imithandazo yethu ngezanu PF ngomuso kaMnqangagwa ongahlambulukanga. But into ekhona uNkulunkulu akadakwa. UNkulunkulu likhona eliyisithutha elizakehlela. Bangabe baza kwenza konke kubafanele but ngomhla wokukhetha bazabona ukuthi bayizithutha. Asazi uNkulunkulu khona lo mbuso baba wenzayo. Hayi, uNkulunkulu uzobabona. Mina ngifisela impilo uNkulunkulu lapho iJobu Sikhala emkhokhelele lapha khona angivikele kukho konke. Lalo babemfakela amaphoyizini nabo ladala amakhensi emzimbeni kodwa ngithi uNkulunkulu ngayemhawukela kungasebenzi akuphephe ezifisweni zabo zenzabantu bezanu p f. Ngiyathi uNkulunkulu thina silamandla kodwa uNkulunkulu bangeke bemehluli ngicabangele phambili uNkulunkulu. UNkulunkulu akehlula lutho, ngakwenza konke kokufanele, kodwa at the end sizazibona ukubule ekugcineni. Hayi, ngiyabonga ngobuhlungu ngembuzo yakutsho kusihla kuphela. Into engenzisa ubuhlungu kakhulu ngumbuso owenza abantu bezanu PF. Hayi, ngiyabonga, sithokoza.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze WhatsApp ngu +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden obekukhefu usephendukile elizweni lapho ahlangabezwe khona indaba ezimbalwa eziphathelane lombuso wakhe. Kuyona le iviki abebandla eliphikisayo lama-Republicans bazathatha intambo zobukhokheli kudale le The House. Ngakwelinye icele kulodaba lwendleko zikahulumende olumele lulungisiswe i-budget. Gambe umbuso kaBiden uhamba kuhle na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Dan Moyo.
Umnotho wele America ukhangelelwe ukuthi uzo slower down ngo-2023 and kulezinto ezimbalwa engathi yizo ezenza ukuthi kube njalo. Okokuqala, inflation. Inflation is very high and sibona i-Federal Reserve izama ngazo zonke indlela ukuthi yehlise i-inflation, ngoba inflation yenza ukuthi izinto zidure zonke, from ipetrol, ukudla, landlane, and zonke lezi zinto yizo ezenza measurement yomnotho welizwe. So in the way now i-federal government ezama ukuthi ilwisane la inflation ikuthi bakhuphule ama-interest rates. So ama-interest rates lawo ukukhuphuka kwawo kwenza izinto ukuthola imali kube nzima, ngoba ukukwelede emabhenki kuba nzima. So amabhizinisi amaningi azo-slower down and sizobona i-unemployment rate iqala ukukhuphuka. Khona manje i-unemployment rate is around kubo 3.7%. Sikhangele ukuthi next year ikhuphuke yo 4.6% abantu since abantu bezoqala ukulahlekelwa imisebenzi. Lokho kusho ukuthi kuzo imali izoqala ukushota, ukuthi abantu babe beqhubeka beshopa, and then izowenza ukuthi intengo zehle, inflation la ibisisehla.
Abanye abaphikisa uMongameli Joe Biden bathi uyehluleka ukuvuselela umnotho. Wena uyavumelana labo na?
Cha, mina ngivumelani labo abantu uMongameli Biden yehluleko ukuthuthukisa umnotho. Ngithi mina mabakhangele ukuthi sivela kuphi. Ama-problem esilawo wonke amaningi akhona yiwo la akhozelwa yi-COVID, ngoba lokhu kule supply chain problem esiyibonayo ne-China, ngoba i-COVID e-China ilokhu i-problem enkulu kakhulu. So therefore umhlaba wonke jikelele udiphenda kakhulu kuma-products avela e-China, and so kunzima khona manje ukuthi i-China iproduce because of i-COVID elokhu ikhona e-China. And njalo ngapha futhi sabona i-serious slowdown, amabhizinisi amaningi lahleka ngoba nge-COVID sebehluleka uku-operate. So esikubonayo thina sikhangela kakhulu i-GDP. I-GDP yiyo e-measure intuthuko yelizwe, and i-GDP imeasure ama-activities ayenzakalayo, i-commerce eyenzakalayo elizweni. And sibonile ye ayihlile i-GDP yehlile kumakhota amabili engingathi awuqala amabili, i-first quarter le-second quarter, kodwa third quarter i-GDP iphikile up kancane. So kuyatshengisa ukuthi with everything okwenzakeleyo nge-COVID, supply chain nale mpi eyenzakalayo e-Russia, khona manje izinto ezidistabilize ama-economies wonke umhlaba jikelele. Sithina sibona ukuthi uBiden wenze umsebenzi omuhle kakhulu, ngoba i-America ungakhangela idola khona manje lilokhu likhwela lisiya phezulu against amanye ama-currencies, kutshengisa ukuthi umkhonomo we-America ugcine saka.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Virginia ngapha kwelemelika. Thank you. isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na? Abathengisa ezitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.